Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 25 Ncwaba ka 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
engingakutsho mina ukuthi ngiyabongela ukuthi umkhokheli wethu babutsangirayi nabantu abathumile ukuthi bayigcwayisisa undaba udaba lodlakela olwavuka kobulawayo sebephumele empumela enjalo. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi yebona ye akula muntu lapho kungelanduku khona, kodwa kuqakathekileyo ukuthi induku kayakhe umuntu.
Ibandla le-MDCT selingenwe impehlane okuvezwa yimi ikumiswa umsebenzi komqoqi wenhlelo zalo umnumzana Abednego Bebe.
Lokho siyingxenye ke-NDC Alliance, kuyisimumo esihle kakhulu esiphume enhlanganweni. Izo-ke inkulumo sezikhulumisana ngazo zona lezo abathinaehambe be-CPM imaluthwane ke siwatholileyo. Yikho-ke sokuzakhulumiswana-ke ukuthi amasikulangezelelo.
Ibandla le-People's Democratic Party, i-PDP, lamuhla livumelane ukuqhubeka ngenkulumo zokubumba umanyano wamabandla aphikisayo othiwa i-MDC Alliance. Umongameli Robert Mugabe lamhlanje uvule ukusemthethweni umbukiso wezokulima weHarare Agricultural Show. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-MDCT libikwa selingenwe impehlane wokuvezwa ikumiswa umsebenzi komqoqi wenhlelo zalo umnumzana Abednego Bebe owetheswa icala lokwethula amazwi angcolisa ibandla emaphephandabeni. Isinqumo lesi sithethwe lidale le-National Executive emhlanganweni eliwenzele eHarare ohluze kabanzi udlakela oluqhamuke kuleli bandla kobulawayo kumaviki asanda kwedlula. Umhlangano lo unqume njalo ukuthi umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo kumele abuyele esikhundleni eqhubeke ngomsebenzi wakhe ngoba etholakale emsulwa ngemva kokumiswa phambi kwedale labacubungula elikhuza lokujezisa amalunga ebandleni esetheswa icala lokuphatheka kudlakela lolu. Kodwa amakhumalo ofunyanwe emsulwa liqula ebelicwayisisa ngodaba lolu. I-National Executive inqume njalo ukuthi umsekeli kamgcini ingcebo webandla umnumzana Charlton Wende eqhubeke emiswe umsebenzi. Uwende wetheswa icala lokutshotshozela udlakela lwakobulawayo lapho okatshaywa kona umsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai uNkosazana Thokozani Khuphe. Lanxa uBebe, uMakhuphe lomgcini isihlalo webandla umnumzana Love Momoyo bengamalunga e-National Executive kabahambanga emhlanganweni walamuhla okuveza sobala ukufuthelana okuqhubeka kuleli bandla phakathi kwexuku elisekela umnumzana Morgan Tsvangirai lelisekela uMakhuphe. UBebe utshele iStudio 7 ukuthi ubengeke ekhulume ngokumiswa kwakhe umsebenzi ngoba ebengakaziswa libandla. UNkosazana Khumalo yena uthi uyathokoza ngokubuyiselwa kwakhe esikhundleni lesi.
Engingakutsho mina ukuthi ngiyabongela ukuthi umkhokheli wethu babutsangirayi nabantu abathumile ukuthi bayigcwayisisa udaba lodlakela olwavuka kobulawayo sebephumele empumela enjalo. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi yebona ye akula muntu lapho kungelanduku khona, kodwa kuqakathekileyo ukuthi induku kayakhe umuzi.
Ukumiswa umsebenzi obekukwehlele lokhu singathi kukuphazamisile yini?
Hayi, kakungiphazamisanga ngitsho sibili. Lami bengivele ngikhalela ukuthi uma bangaphangisa ukuthi bagcwayisise ukwenzela ukuthi singene kuZulu sikhankasela udaba lokuthi balungiselele ukuthi baye kukhetho.
abalandeli bebandla lenu bakhathazekile ngokuxokozela esikubonayo kulandela udlakela lwakobulawayo. Wawumisiwe umsebenzi wena, usetheswa icala lokuphatheka kulolu dlakela, subiselwe ngemva kokutholakala umsulwa. Kodwa umqoqi webandla umnumzana Bednico Bebe la esemisiwe umsebenzi kuthiwa wakhuluma amazwi ajojozela ukungezwani. Lithini kibo abalandeli?
Singabatshela khona ikho khonoko ukuthi impumela ye-National Executive iphume le migoqo yona leyo ukuthi ubaba uBhebhe uza kwemiswa umsebenzi, ukwenzeka ukuthi kucwayisiswe ukuthi yena wathatha amanyathelo bani kulolo dlakela lolo lwenzakalayo, njalo wephula iphi imithetho, okutsho ukuthi khona sokuzamele ukuthi udaba lwakhe luhanjiswe ku-National Council eyiyo ibhodi ezathatha amanyathela awokugcina ukuthi kwenziweni ngodaba lonalolu. Kodwa ngethemba lokuthi njengokulandela kwethu esilandela khona imithetho yethu yebandla lethu kuzaba le mpumela, yinto nje esizakhohlwa ngayo bese siqalisa ukuthi sigijime silungiselela ukhetho luka-2018.
Liyabathembisa abasekeli ukuba na elizabuya libambane kuzaphele sikubonayo lokho?
Kumele kuphele bhuti, ngoba udubo esilukhangeleyo asilodubo lwami ngedwa, asilodubo lubandla le-MDC yodwa, ludubo labantwana baseZimbabwe. Even ezindlini lapho esihlala khona singeke sazwana sonke singabantwana, sahlala kwezidlephana. Kodwa kakutsho ukuthi lapho ezidlephane khona kuhle kuphelela khonapha ngokudlephana. Gcina futhi sigumisa nomlota, kuzamnele sigumisa nomlota, ngoba umsebenzi ophambi kwethu mukhulu ukwedlula ukuzondana kwethu.
Alo ke ngonkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-People's Democratic Party i-PDP lamuhla livumelane ukuqhubeka ngenkulumo zokubumba umanyano wamabandla aphikisayo othiwa i-MDC Alliance. Lumhlangano ulandela ukukhonona obesekuqhamuke ebandleni leli ngoba ezinye iziphathamandla zisithi kazifuni ukungena kulumanyano ngoba bezaphiwa izikhundla ezilutshwana. Abangafuni ukungena kumanyano lo babalisa unkosikazi Lucia Matibenga, labo mnumzana Gordon Moyo kucacaphulu, labanye kuthi ngakwelinye icele abafuna ukungena kulumanyano babalisa umongameli webandla umnumzana Tendai Biti, labanye. Sixoxe lesiphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Dlovu.
Silokhe siyingxenye ke ye-MDC Alliance, kuyisinqumo esihle kakhulu esiphume enhlanganweni.
Manje udaba lwezihlalo ama-seats la ongani yiwo abange umsindo luzahanjiswa njani?
Yizo-ke inkulumo esezikhulumisana ngazo zona lezo, ngoba thina sebandla besithi malutshwane ke esiwatholileyo, yikho-ke sokuzakhulumiswana-ke ukuthi ama-seats la angezelelwe. Sinanzelela ukuthi kule-proportional representation yephalamenti esekubuya le-senate, kusho ukuthi bazazama ukuthi bakubone-ke ukuthi bakubamba ngendlela enjani. Ikanti okunye-ke ibandla letelo likhala ngakho kakhulu yukuthi xa siyi-alliance-ke singayibizi ngebizo lo elithi MDC, sifake elinye ibizo. Mboneni lakho baza kukhulumisana-ke, kukhanya ngani hhayi kusiyathokoza sibili kule ngqubela phambili-ke ye-alliance le esikhangeleleyo ukuthi yenzakale esiyingxenye yayo lasike ibandla le-People's Democratic Party.
Kungani lingazwani le gama leli elithi MDC Alliance?
Lokho sikwenzela ukuthi angithi bona abanye bebekukhangelele ngokuthi sasiyingxenye ye-MDC ngesikhathi esidluleyo. Kodwa-ke sithi thina kathesi silibandla elizimeleyo i-People's Democratic Party, PDP. Yikho-ke asingeke-ke singene kukhetho ngebizo lelinye ibandla. Xa singamabandla sihlangene ukuthi sisebenzelane ndawonye, kuhle-ke ukuthi sibe lebizo-ke elingathinti elinye lamabandla. Kuyibizo nje elisingathi limipshali, njengalokho sasibona kusenzakala kwamanye amazwe njengabo China ukuthi kule-Rainbow Coalition, kulalokho lalokho kuyabe kuhlangene nje amabandla esetshenzisa-ke ibizo-ke elinyutrali, hathi ukuthi kusetshenziswa ibizo lelinye ibandla. Kungezinye zezinto nje okuzakhulumisana ngazo. Kodwa-ke into ebimqoka, into ebinkulu kithi-ke indaba yokuthi-ke sithole izihlalo ezilutshwane, i-14 besingancane kakhulu. Yikho-ke hhayi kakhulumiswana silokuthokoza, njalo silethemba lokuthi-ke kuzaba le mpumela enhle yabantwana bezimbabwe-ke ancedakale ngomnyaka ozayo-ke, sinqobe ibandla le-ZANU-PF, sibambile singamabandla wonke aphikisana.
Alo ke ngumnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le People's Democratic Party iPDP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Robert Mugabe lamhlanje uvule kusemthethweni umbukiso wezokulima oyiHarare Agricultural Show esithi ujabule ngohlonzi lwezilimo ezibukiswa lonyaka. Umongameli Mugabe uthi kubangelwe ikuphumelela kohlelo lukahulumende olwaphiwa igama lokuthi yiCommand Agriculture olukhuthaza ikakhulu ukulinywa komumbu. Umgabe ube khatshwe ngumkakhe unkosikazi Grace Mugabe ubonakale emphakathini wakuqala ngemva kokuxokozela kodaba lwakhe lokutshaya untombazana waseSouth Africa uGabriela Angels amthola elamadodana akhe amabili ehoteleni eJohannesburg. Good Life Talk lamhla sihlolisisa ukuxokozela osokuqhamuke kumanyano wamabandla aphikisayo akumanyano we-MDC Alliance. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Somalia zibika ukuba kulabantu abalichumi ababuleweyo kwalimala oyedwa ekuhlaselweni okwenziwe iphula elingenhla kwelizwe duzane ledolobho leBarire elingumakilomitha edlula amachumi amahlanu kusuka esigodlweni iMogadishu. Ibandla elibusayo kwele Angola eleMPLA linqobile kukhetho lokudinga inkokheli yalelo lizwe okwenzele libandla liqhubeke lisembusweni phansi kobe ngumphathintambo ezomvikela uJoao Lourenco ochiyelwe intambo zobukhokheli be-MPLA ngumongameli Eduardo dos Santos. Owesifazane wakwele South Africa unkosazana Gabriela Angels othi watshaywa unkosikazi Grace Mugabe usefake udaba lwakhe emthethwandaba esithi kukhitshwe isivikelo esaphiwa unkosikazi Mugabe ukuze angangeni kwele South Africa athoniswe ngecala alenzayo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sekuvele imbiko ethi unkosikazi Mugabe wadala umonakalo ehoteleni ngesikhathi etshaya owesifazana lo labangani bakhe. UBenedict Nhlapo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amagqwetha kankosazana Gabriela Angels othi watshaywa nkosikazi Grace Mugabe hathi lolu daba selusemthethwanindaba kanti luzalalelwa kusukela mhlaka 19 ngenyanga ezayo. Ngesikhathi unkosazana Angels emangalela unkosikazi Mugabe, uhulumende wakwele South Africa wamupha isivikelo sokuthi angabotshwa wathi ukwenze lokho ukuze agcine ubudlelwano beSouth Africa leZimbabwe. Kodwa ke maphepheni afakwe ngamagqwetha kankosazana Angels emthethwandaba ufuna leso sivikelo sisuswe esithi sasingekho emthethweni ngoba unkosikazi Mugabe wayengamelanga uhulumende kumbe kuphelekezela umkakhe ngesikhathi edala lelicala. Inyathelo kankosazana Angels selingconywe kakhulu ngabeZimbabwe abathi kufanele iZimbabwe itshengiswe ukuthi eSouth Africa umthetho uyahlonitshwa nguye wonke umuntu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Moyo uthi ukujeziswa kwankosikazi Mugabe kuzaba isifundo esikhulu kuhulumende weZimbabwe.
Wonke umuntu owonileyo umthetho awusebenze kuye, akaye emthethwandaba afesane lecala lakhe alenzileyo. UMrs Mugabe wonile so ekuwoneni kwakhe akaboshwe.
Le yinto egcizelelwa isiphathamandla sebandla leProgressive Alliance of Mthwakazi Unions umnumzana Clement Ncube yena othi umkamongameli laye ngumuntu njengaye wonke umuntu.
Mina ngifaza kamgabe ufanele aboshwe ebadali. I don't think diplomatic immunity yamkhava ngoba umuntu waye ku private visit, so he was almost a private visitor in South Africa. Akuvunyelwa lokuyana. So lalawa abantu abangabe eZimbabwe bathi bayamsabona umfazi kamgabe, I think bayangeka nabo. Esitholakale silwa emahotel, silwa labantwana.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe, unkosazana Theresia Ngulube uthe South Africa umthetho awuceza umuntu.
Oh, Winnie Mandela labo babotshiwe ngesikhathi besenza amacala bengabafazi babo president, babotshwa bangene ejele. Grace yena nguye onjani. Umsebenzi kamgabo ukuthi bahambe betshaya abantu bangabotshwa la eSouth Africa, kumelanga bakuvumele lokhu. So mina ngithi ayikhishwe immunity, ngiyamsekela uGabriela, ngithi kabotshwe uGrace.
Kusenjalo sekuvele imbiko eyabhalwa ngabonogada ababesehoteleni ngesikhathi unkosikazi Grace Mgabe echaya unkosazana Angels. Lumbiko uthi kwasala kule gazi endlini le okwakutshayelwa khona unkosazana Angels. Kwatholakala njalo elinye igazi engutsheni ezasempeteni. Kulondlakela kwephuka isivalo sekhabothi, kwaqhamuka isibambo somnyango kanye lesitulo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Mqondobanzi Magonya lenyanga elodumo umnumzana David Mhambinjana Ngwenya bathi kuqakatheke kakhulu ukuthi kube lenkosi yamaNdebele. UMagonya usekela inkosi ekhethwe lusendo lwakoKhumalo, ubulelani lobhengula Khumalo. Kuthi uNgwenya yena uthi okumele abe inkosi ngumnumzana Raphael Stanley Khumalo okhethwe ngabantu bakamthwakazi. Ake sizwe bekhuluma ngalokhu belo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook khasi leVOA Ndebele. UMagonya usungula lolu daba.
Inkatha iwele kuye umntana inkosi inkosana uBulelani. Yikhosi ukukhona njengesimemezelo esenziweyo.
Akutsho-ke uthi bamdinge njani? Ngamafitshane sibili siyakwazi ukuthi wena uyakwazi ukuthi kwenziwa njani lokho.
Kulandelwe iprinsipu ethi yona esintwini inkosi izala inkosi. So abantwana abazelwe nguNobhengula engakabi yinkosi bonke bayasala ngaphandle, njengoba nje abazalwa ngumzilikazi engakabi yinkosi labo bonke abazange bengeniswe lapha, sikudingwa ukuthi ngubani ozathatha ubukhosi unkulumana esekwabo ukhulu. Yiyo indlela esetshenzisweyo iprinsipu ukuthi inkosi izala inkosi. Siyakwazi sonke jikelela ukuthi i-crown prince yombuso kaNobhengula kwakungumphezeni. Umphezeni ke watshona ke kathiya ngasizukulwana ngo-1899. So the next in line bekuyindlu kaMpoliyana uMandiweni ekaNjube. So yikho lapho kuzalwa khona uNjube. Yikho nje lo Nyamande wenza imizamo yokuthi uNjube ayelandwa eCape Town lapho ababefihlwe khona ngamaNgisi ukuthi abezothatha ubukhosi. Kwehlula siyakwazi imbali lakho lokho.
Hayi, kuyazwakala kakhulu. Bamba khonapho-ke sike sizwe sesilobaba lapha ecingweni. Silobaba uDavid Mhambinyana Ngwenya.
Ngikuzwile ihungahungana lolelo. Kodwa-ke thina esimaziyo esisithi nangu usekhona ngulo uRaphael, ngoba lowo ungumuntu esingamaziyo uthi uzelwe ngubani, uhlala ngaphi, ukhule njani, imagwegwe uyayazi yini, inkayi uyayazi yini, bake bamlethe ebantwini bambona yini mandulo. Kube sowusithi ngabe mfaka ukuthi nguye wamakhumalo, hayi balungile emakhumalweni ngoba nguye ozababambela inkezo.
Lo ke ngumnumzana David Mhambinyana Ngwenya, inyanga elodumo ubexoxa lo mnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi kwezamasiko esintu bebelo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe, kuhlelo asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Kwezemidlalo lamhlanje intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usethulela udaba ukuba amaqembu azadlala njani kusigaba seCastle Laker Premier Soccer League lapho imidlalo ingena khona kuviki lesimachumi mabili lantathu.
Imidlalo iqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu eliqhuba nzima kulezi insuku ele Highlanders elizavakatshela khona eMondoro ukuyadlala neqembu lenkezi Platinum Stars. Iqembu leBoso liya kumdlalo wakusasa lisanda kunqotshwa liqembu elihlezi emsileni wengalane leTsholotsho, kodwa umqeqeshi walo Errol Akpi uthi ukudliwa liqembu elidonsa nzima kulakho ukupha abafana bakhe amadlabuzane ukuba bedlale kuhle lenkezi lona elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo. Kweminye imidlalo ekhona kusasa iqembu leFC Platinum lizemukela ele Black Rhinos ngaseMandaba, ele Chapungu lizadlala lele Capes United ngase Ascot, ele ZPC Kariba lizancikilana lele Harare City ngaseNyamunga, kuthi iqembu leChicken Indies adlala lele Wange enkundleni yeBarber Fields. Ngesonto iqembu leDynamos lona elibhaxabulele Haumine nge-6 kanyango lwesine lizadibana lele Yada enkundleni yeRufaro Stadium. Njalo leli qembu lisesimeni esihle sokuba lingahluthuna ubukhokheli bengalane yemiklomelo njengoba lichiwa ngemiklomelo emithathu liqembu elihlezi phezulu ele Chicken Inn, kodwa lona liphethe imidlalo emibili esandleni okusamele liyidlale ukuze lilingane lamanye amaqembu. Umqeqeshi weqembu leDimbare uLloyd Mutasa utshele intatheli izindaba zemidlalo ngemva kokunqoba kwabo ngolwesine, wathi kuqakathekile ukuba benqobe njalo nxa sebedlala besekhaya labo.
Sikhona lathi kumqhudelwano wokuphakamisa inkezo ngemva kokunqoba kwethu, njalo nxa singenelisa ukunqoba nxa sidlala singekhaya kungaba sezandleni zethu ukuphakamisa isicoco.
Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto iqembu leTriangle lizemukela eleBulawayo City eGibo, eleTsholotsho lizadlala leShapane Mine ngaseDulivatsimu, kuthi eleBantu Rovers okuyilo elijeke amanye engalaneni yemiklomelo lizemukela eleHaumine lona elibhekane lokutshengisela kwabadlali bona abakhalala umsebenzi bekhonona ngokungaphiwa kwabo iholo. Lesi simo sidale ukuba leli qembu lidlalise abadlali abangajwayelanga ukudlala emdlalweni walo leDynamos ngolwesine. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday my sweetie. Ku Woza Friday lamhla sihamba leqembu leDubia Masters lona eselethule idlalade lalo lesihlanu. Untungameli Nkomo usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ngenye yengoma ezichisayo ezihamba phambili kuleli dlalade eyiyo njalo ephethe isihloko salo ethi umumo utshintshile.
Selayela kunazelela basikolo ukuthi izinto zitshintshile, umumo utshintshile, lami futhi sengitshintshile.
Iqembu leDubia Masters lethule idlalade lelingo kwenkwezi njalo lilengoma eziyisikhombisa. Kulale eyolimi lwesikhalanga ethi Chevula. Babuye bacule njalo ngolimi lwesiSuthu kule ethi ki namjita wa rasta. Thank you. Omunye wabakhokheli baleli qembu uAlfred Sibanda uthi abalandeli babo balamukele kuhle lelidlalade kwele South Africa lapho abahlabela bekhona lasekhaya eZimbabwe.
Hayi, abalandeli balamukele kahle njalo abalandeli ngendlela abasikhuthaza ngayo batho nje ukuthi hayi ingabe singakhona ukuthi sikhuphukile lathi siyaphambili.
Ukhona lingobani njengeqembu ledupi ya Masters?
Abaculayo yimi ke lo Tumelo Dube, and then kube sokubuya uchaya iridhimu Wise Man Moyo, and then sokuzobuya ke uchaya ibhesi nguthina ozochaya amadrum laye uthina masachapu cha amadrum. Ikuthi nje imaqembu kuba abantu bakhona nje batalented bonke nje bayakhona ukubamba abaqala lapha, and then thina masiyabachala amadrum. Then sokuzobuya uClayton Shoko akashoko ke ngomunye esincedisanayo laphana lomthokozi Zingwenya esincedisanayo ke phandi magensazi.
Abangathanda ukuxhumana lani bengalithola njani?
Uma-WhatsApp bayasithola ke inamba engisisebenzisayo mina ikakhulu ku-WhatsApp ngu-0633229 04.
Akuyibize njani?
0633229 04.
Usibanda ucele uxhaso kubalandeli esithi bengabothenga ingoma zokuzibazela ezithengiswa izigelekeqe emikotweni. Baphuma ke enkundleni ngale ethi mavolontiya.
Dubia Masters besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MTCT libikwa selingenwe impehlane ukuvezwa ukumiswa umsebenzi komqoqi wenhlelo zalo umnumzana Bednico Bhebhe. Ibandla le-People's Democratic Party, i-PDP, lamuhla livumelane ukuqhubeka ngenkulumo zokubumba umanyano wamabandla aphikisayo othiwa yi-MDC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngilithiya ke kuStudio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.